ingasa renewa ema license yiba abantu abangayebesenza lezo zikhali kodwa laba sibulaba izigebengu abarobha abantu ekuqinisweni akula muntu kade sengamnanzela ukuthi abuye azoletha lezo zikhali ngoba bayakwazi ukuthi vele bangama-wanted njalo basebenzisa lezo zikhali ukubana benza ukuganga bayatshentshela abantu baziphilise singakhanathi esikwabulawayo i-CBZ boze insuku ezifishane ezedlulileyo i-CBZ itshontshelwe Everyday Life ne-weekend kutshontshiwe kusegcekeni ukuthi abantu abalezikhali zokusebenzisa ezokuganga babebelezikhali zabo beqhubeka besenza ukuganga kwabo so eqinisweni ukuthi singeze sathi le ndaba yezikhali ezisarendwa iyasebenza iyehlula isebenza uhulumende kathi izindle ukuthi amapholisa babambe lezi zikliwi kwenze hlanti baqhubeke impilo zabo zisindile
okuyini obona ngani kungasebenza pho okungenziwa nguhulumende okungasusa izikhali lezi ezandleni zesigebengu
nxa umuntu ethe warobha wenzayo asikaze sizwe kuhle ukuthi kanti abantu xa bebanjwa abantu ngokuhulumente sofanele adictate lezi zikhali zivele zivelaphi izikhali ezokuthi azisebenzi kumbe izikhali ezivela kumasizo ngoba abantu babethe ngxeke ngaba ngamapholisa ngaba ngamasota abasebenzisa lezo zikhali uhulumente kadingisise ukuthi lezo zikhali zivela kuthi labona abavele abasebenza ngezikhali amasotsha lamapholisa kube yiqinisa ukuthi kungabi lo muntu ophuma lesikhali nxa ephuma emsebenzini wakhe kuzenza ukuthi kube kusecacule ezikhali zivela amabhoda lapha abantu abavela kwamanye amazwe bose babangayebuya lezikhali la emabhoda abaqinisa umthetho wokuthi abantu abasetshe kube le mtshina leyani ebambayo ukuthi for sure lo umuntu nxa edlula asetshwe yimtshina ukuthi langeni le mbobo sibona ngani ngaleyo ndlela kunganceza ukuthi kwehlise ubudlwangudlwangu lesesihlana labo phakathi komuzi
amapholisa babasibindi ungathi aqhuba umsebenzi ngendlela yini nxa sesikhangela ukuthi ukubamba nje inkunzi sokuyinsakavukela elizweni lonke jikelele
esingakutsho ukuthi sinanze ukuthi amapholisa lawo umsebenzi bawuqhuba kodwa bawuqhubi ngendlela kungaba lezi zathu ezinengwayo lokhu kungenzakali engxenye labo izikhali zabo asila amapholisa atrenwe ngendlela egcweleyo ukubana bahlaselayo lezi gebenga lezi ezikhona ngoba lezi zigebenga zezithaa ngombobo zithathela abantu azisafuni ama-general police ezifuna abantu sibila abatrenwayo ukuthi balwisanele ngibona ungathi khona khona kuyashota emapholiseni njalo okunye amapholisa ethu ngathi balitshwana lawo ngoba ehamba eripota abantu berojuzwa kuthiwa a asilazimoto asilani asenelisa ukubuya so ngezinye indlela lama-resources amapholisa abalawo so uhulumende ngabe liqinisa ukuthi amapholisa bayathola izikhali ezifaneleyo bathola ama-resources bathola imoto zokuhamba zonzeukuthi basokuripotiwe basiya bakhidiwe bayefika ngibona ngathi khona kokuhlupha izigebengasezisazi